ama college laba university amanengi elizweni ethule impiko ngenyanga efanda kwedlula yokwazisa izifundi ukukhweza kwembadalo yezifundo nokunye. Abenhlanganiso yezifundi ezinasu bathi ngesimo somnotho welizwe esikhona manje uhulumende bekungamelanga akhwezele imbadalo ngesilinganiso esikhulu kangaka. Okwaba ngunobhala walenhlanganiso umnumzana Asifune uthi ngesimo eselizweni uhulumende bekungamelanga athathe inyathelo leli.
Into eqakathekileyo kumele sinanzelele ukuthi i-economy yethu njengelizwe ayimanga kuhle and intengo yento zonke iyakhwela, okutsho ukuthi i-fees yona eyama-university ukukhwela seyakhwela kudala ngoba masikhangela impilo yomfundi iyagoqela ekudleni kwakhe, indlela ahamba ngayo, i-transport system and konke aphila ngakho, kumasikhangelayo kuma-rent and konke intengo siyakhula kudala. So ngakho ke ukuphinde bekhweze futhi le ebhadalwayo kwi-university kuyinto esinganyeke siyivumele ngoba bona sebakhweza kudala, i-economy yethu siyakhwela izinto kudala.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana uSarah Siziba, yena othi isisekelo sombuso welizwe sithi imfundo ilungelo lomuntu wonke eZimbabwe.
Ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke bagijimisana le rate. Number 2 esikubonayo ukuthi ukukhwezwa kwe-fees kuveza udubo oluselizweni mayelana labathi ngesilungu i-commodification of education, lapha-ke asebe-privatiza education ukuze itholwe ngabalutshwane abantu abalemali. Number 3 ukukhwezwa kwe-fees kutshengisa ukubana ke uhulumende akazimiselanga ke ukuthuthukisa ilizwe ngenxa yokuthi izisebenzi abadala abasebenzayo imiholo yabo kayikhwezwanga, kodwa ke intengo ezikolo ziyahlukunyiswa.
Kodwa unobhala wenye inhlanganiso emela izifundi ezikhosu umnumzana Thinashe Katsidzira uthi limbadalo kayivikeleki ngomumo womnotho okhona elizweni. Omunye umzali unkosikazi Messi Chingwanangwana uthi njengabazali kabasoze beyenelise limbadalo.
Ukukhwela kwamafizi aweyunivesithi thina njengabazali akusiphathi kahle ngoba imali le iningi kakhulu, asiyiholi. Abaningi bethu sihola imali ezingange-1,000. Kutho ukuthi ukuze siyibhadale imali naleyo endlini akusadliwa, akusagqukwa, akusayenziwa lutho, imali yonke siphelela kufizi. And nxa kuyifees ye-5,000 uza umntana uzafuna imali zokugada siye esikolo, uzafuna ukudla, uzafuna amabhuku, uzafuna ini. Thina asingeke siyiqwanise imali yona leyo. Angazi ukuthi uhulumende ngasiphathisa njani njengabazali ngoba sithwele nzima ngayina le siyibhadala khathesi, kusho ukuthi le izasehlula.
Uhulumende walile ukupha amakolishi imvumo yokukhweza limbadalo ukwedlulisa amalawulo njengoba abenza izifundo zebanga lama-undergraduate degree sebezamele bakhokhe $9,000 zamadola, $9,000, futhi labo abakubanga laphezulu elama-postgraduate bamele bakhokhe $10,000 lengxenye yamadola, $14,500 Zimbabwean dollars. Imele isudo 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.